siyabonga jahelidala Chris siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
batshengisele amalungelo abo bangena ezitaladini ukutshengisela amandla abo. Kodwa sibona uhulumende ebisa amapolisi ukubana abatshaye bahlukumeze. Lokhu mina ngibona ngani utshengisele ukubana amandla kaZulu ngingathi amalungelo kaZulu alokhe ehlukunyezwa nguhulumende.
Kubotshwa abafundi abangamachumi amabili lanye batshaywa kakubi ngamapolisa eHarare bephakathi kokutshengisela.
Lokhu kuzakwenza ukuthi information yethu layo siyidiseminate ngokubanzi njalo abantu bethu lababe le-information ethi-hand kwenzela ukuthi bengadliwa yipropaganda.
Ibandla le-MDCT liphawula iphephandaba lalo elithiwa The Changing Times ngenhloso yokupha ithuba iziphathamandla zaleli bandla ukuthi zethule imbono yazo kungela migoqo. Kuhlelo Woza Friday namhla sileqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane yesingle ethiwa Kalanga Child. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni wenu. Kubotshwe abafundi abangamachumi amabili lanye inengi kungabesifazana kwalimala abanengi namhla ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu ngamapolisa ohlangothi lwe-riot betshengisela izitaladeni zeHarare bekhonona phezu kwendaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuqonga kwenhlawulo yemfundo. Kubika uMavis Gama.
Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eyezinasu eyiyoqoqe lokhu kutshengisela uMnumzana Gilbert Mtubuki utshela intatheli zindaba ukuba izifundi lezi zitshaywe ngesikhathi zilubhekise edale lephalamende zifuna ukuyakwethula incwadi yezikhalazo zazo lanxa bezibikele amapholisa okusemthethweni ngeviki ephelileyo ngaleli nyathelo. UMnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye wabone izifundi lezi zitshaywa bucwadlana nje le-Africa Unity Square wakusola kakhulu ethi kwephula ilungelo lokutshengisela elikhona la kusisekelo sombuso.
Ye, lokhu kutshengisela ukubana uhulumende wethu lokhu engurhulumende ohlukuluza abantu bebetshengisela bengela msinda kade bewenza loba singathi ukudlwangudlwa kade bebenza. Batshengisele amalungelo abo bangena ezitaladini ukutshengisela amandla abo. Kodwa sibona uhulumende ebisa amapolisi ukubana abatshaye bahlukumeze. Lokhu mina ngibona ngani utshengisele ukubana amandla kaZulu ngathi amalungelo kaZulu alokhu ehlukunyezwa nguhulumende.
Kungumlando kahulumende ukufundisa abezomvikela phezu kokulondoloza lokuhlonipha ilungelo likaZulu lokuba atshengisele lapho eselokukhonona kutsho uNdlovu.
Okusho ukuthi mhlawumbe laba amapolisa abatshayileyo abatshaye ethunyiwe. Nxa ethunywe kusho ukuthi uhulumende kakafisi ukubana aphumelelise lezi zifiso. Kodwa nxa amapolisa la ebatshaye kumbe kungenxa yokuthi bakwenze kusuka engqondweni yabo kusho ukuthi amapolisa kakafuze afundiswe njalo ngesisekelo sembuso ukubana abantu bayavunyelwa ukubana bengene ezitaladeni kulilungelo labo.
UMnumzana Luyanda Sibaya ungomunye wezifundi ophatheke kulokhu kutshengisela.
I think kule problem ngendlela esenza ngayo izinto because bahambile balandele iprocedure yonke bahamba bayacela izincwadi zokuthi batshengisele ezitaladeni amapolisa abe basupporteja abafuni kukhangela izikhalazo zama-students. Kufanele bekhangele izikhalazo zama-students kulokuthi bebancindezele ngokubatshaya la ngokubadlwangula ezitaladeni. Ambona lokuthi bale ndaba lokuthi kulo mntwana osesitaladeni odubekayo kulo mntwana osesitaladeni ongahamba ngesikolo. Okunye bayayalisa ukuthi umntwana ehambe ngibhale exam ngenxa yokuthi kala zicathulo. Izicathulo zilani le ngqondo yomntwana? Kubi.
Amapholisa aphethe esehlasela lokutshaya mahlayana yiloba ngubani obebonakala ebucwadlana le-Africa Unity Square eke yavinjwa wesikhatshana ingasaqunywa khona. Abenhlanganiso ebona ngezelungelo loluntu eZimbabwe Human Rights Association, ZIMRIGHTS, labo batshengise ukukhathazeka ngokubotshwa kwezifundi iningi labo kungabesifazane bethi lokhu kwenza kwamapholisa kuyisibonelo sokuqhubeka esiba lukhulu uhulumende osembusweni enganaki okumunyethwe isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kulilungelo likaZulu ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi isinqomo sebandla lakhe sokungangene kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho esekela ukhetho olukhululekileyo sesisekelwa ngabanengi elizweni asebebone ukuthi okwamanje imithetho yekhona yenqabela ukhetho olukhululekileyo. UTsvangirai ubekhuluma namhla eHarare emkhosini wokuphawula okwesibili iphephandaba lebandla lakhe elithiwa Changing Times. UTsvangirai uphe njengesibonelo ukhetho olwenziwe eHurungwe West lodlakela oluqhamuke kuyona le iviki eHarare. Uthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi uZulu kumele abe lethuba kanye lelungelo lokwethula imbono yakhe ekhululekile. Uthi kodwa amaphephandaba kahulumende alomkhuba wokumgcona kanye lalabo abehlukene imbono lebandla leZANU-PF. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafaspanda. Yena othi iphephandaba labo liza kupha ithuba iziphathamandla zebandla ukuthi zethule imbono yazo ingafakelwa isawuto njengalokho okwenziwa ngamaphephandaba kahulumende le misakazo.
Ngibona ngani isikhathi esiningi amaphepha asefebu kahulumende singathi i-government controlled papers, Chronicle, Herald, nabo-ZBC, hhayi abasinanzi. Singaze sibe nedile elikhulu mbe ngumhlangano omkhulu bagcina bengabuyi noma bebhala i-distortion of what is happening. Ngibona ngani lokho kwenziwe libandla lethu ukulonta e-newsletter kuzasupplimenta ama-independent papers lama-private papers ede vele bhala njengokubhala sibe bangakhethi umhlobo mbe bengesabi. Lokhu kuzakwenza ukuthi information yethu layo siyi-disseminate ngokubanzi njalo abantu bethu laba babe le-information at hand kwenzela ukuthi bengadliwa yi-propaganda. Siyakwazi i-Herald ne-Chronicle ye-ZBC ihlabela ngokunanza kakhulu ubaba uMgabe esingathi ngama-praise singers.
Kati lina ngawapha amanyathelo eliwathathayo ukuze kulandelwe isisekelo sombuso la?
Yeah, into ekhona baba akukabi le-alignment of acts ukuthi ama-acts kaMgabe lawana angavumelani lo mbuso owabantu abaningi e-freedom abakalungisa e-parliament ukuthi i-constitution imthetho emdala ivumelane le-constitution. Uzabona lakhathi esilokhe besithi kule defamation kule defamation act, kanti defamation act kudala yadilizwa i-constitutional court. Uzabona le mthetho yangikhona abakayipheki yahambelana le-constitution. Siyazama yikubona sisithi thina asoze singene eqhelweni kungakabi lama-electoral reform. Kuyafanana kanti abantu laba benza lokho abakufunayo. Uzabona enye imithetho eyibapha amandla baphangisa ukuyenza le-constitution isandwa kusayinwa, kodwa leyo epha abantu idemokhrasi lokho ebeyifumbate njengemfumba.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uzulu uthi umhlangano webandla leZANU-PF ozaqhutshelwa eVictoria Falls ngompalakazi ulakho ukusombulula insindabaphenduli yokuthi elakusasa likankosikazi Grace Mugabe limi njani kwezombusazwe. Kubika intathelisindaba yethu uJoseph Njanji.
Udaba olusematheni kaZulu olandela ezombusazwe kweleZimbabwe kulezi nsuku ngolokuba kuyozalwa nkomoni emhlanganweni webandla elibusayo eleZANU-PF wona ozaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls ngenyanga ezayo. Indaba esegudwini ngeyokulwisana kwamaxuku amabili abanga ukuba ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Abaseki bebunda bathi ngakwelinye icele kule qembu elisekela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Ikanti elinye ngelikhankasela omunye wabasekeli bakamongameli uMugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ukwenza kukankosikazi uGrace Mugabe kusukela nyakenye lapho kube nguye odlale indima enkulu egonqolweni kwalowo obe ngumsekeli kamongameli welizwe kanye lakubandla leZANU-PF unkosikazi Joyce Mujuru sekudale ukuba abaningi bacabangile ukuba ngempela uyasihahabela isihlalo sikamongameli. Ofundele izifundo zombusazwe ubongani Zoza ukuthi kuzacaca emhlanganweni wangenyanga ezayo ukuba unkosikazi Mugabe uvele ujongeni ngokungena kwakhe kwezombusazwe ngoba kuyilapho okuzavela mgceke ukuba ulalo yini usekelo lweziphathamandla zebandla.
Mina ngicabanga ukuthi indawo kaGrace kupolitiki isezandleni zabakhulu kuZANU-PF ngoba ukuze abe ngumongameli welizwe kumele aqale ngokuba yi-leader or president of the party futhi ezodinga ukuthi iZANU-PF imsekele kumkhankaso wakhe. Uma bengamkhetha ukuthi abe yi-VP then it's almost guaranteed ukuthi uzalandela uMugabe ukuba ngumongameli welizwe.
Ugogo uMankiwane oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi yebo kambe kungabe kungakavezwa obala ukuba ngubani osethiswe inkatha eyokuba ngumongameli ngemva kukamnumzana uMugabe. Kodwa yena ngokubona kwakhe unkosikazi uMugabe vele sekukhala esakhe isicathulo kweleZimbabwe.
Uvele kadanti vele usengani ngiyozibambileyo yena ngokwenza wakhe ngoba abantu bakhona anti ngilolayi ngilolayi akuqedakala ukuthi kuhamba njani kabanikane order ukuthi kumbe kube lo muntu wani ochuzwayo.
Wayelilunga lebutho leZimbabwe People's Revolutionary Army iZipra ngesikhathi sempi yenkululeko uBen Ngomane uthi yena izenzo zikankosikazi Mugabe selokhu engene kwezombusazwe zitshengisa ukuba akavumeli imbono yehlukene le yakhe yikho akasilungelanga isikhundla sokuba ngumongameli.
Izwe leZimbabwe kalila ndlala yobukhokheli esingazi sibushe langubani nje. Ubuholi bufuna umuntu ovumela imibono ehlukeneyo. Sesizwile ubuhlungu inhlupheko eze hlangothi zonke. Kunje njena nje singaphandle kwelizwe emazweni ngokuhlupheka okulethwe yizano.
Unkosikazi Grace Mugabe akalayo imbali yokuba waphatheka empini yenkululeko. Okungumgoqo umkhokheli webandla le-MDCT uMorgan Tsvangirai awufakelwe iziphathamandla zebutho leZimbabwe kanye labanye abasekeli bebandla leZANU-PF abaphatheka kuleyo mpi. Loba kunjalo uzoza uthi lokhu akusoze kube yingxaki kunkosikazi Mugabe nxa elusekelo lweziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Vele nje with the ZANU-PF support uGrace nje engaba noma yini elizweni leZimbabwe.
Umhlangano webandla leZANU-PF we-15th Annual National People's Conference ukhangelelwe ukuqala mhlaziyisikhombisa ngenyanga ezayo usiyafika komlindi uyacina mhlaziyilitshumi lantathu njalo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli uMugabe mhlaziyilitshumi lanye. Abacubungula ezombusazwe bathi lo mhlangano ulakho ukuphetha unkosikazi Mugabe sekhuphuke waba ngumsekeli kamongameli okuyisehlakalo esizambeka esimeni esihle sokuba kube nguye ozabusa ilizwe umkakhe engasuka esikhundleni. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ibhanga lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank liqoqe umhlangano omkhulu eZimbabwe okuxoxisana lenhlanganiso eziphathisa amazwe ngemali labo somabhizimusi ngenjongo yokuvuselela umnotho. Lo mhlangano oqhutshelwa eHarare uvulwe ngomsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. umphathi ntambo wezokukhuthaza ukuthuthuka komnotho umnumzana Obed Mpofu uthi lo mhlangano uyathembisa ukuthi umnotho uzavuselelwa.
Umhlangano lo ubaba Gandeza uqakathe okumalisayo kade kulabantu abachiyeneyo izikhwica labo lokhuzeni lama-researchers labo businessmen la bobonke abantu abale mbono lejulileyo bekhangele indlela yokuthi ilizwe singalithuthukisa njani ngenhlelo ezichiyeneyo bakucubungule nge-sector le-sector abantu badabukene phakathi bekhangela ukuthi ama-academics labanye bakhona bekukhangela ukuthi khona okungathi kuyahlupha ukuthi siphumelele kukho lokho esikujonge ukuthi sikwenze yikuphi kwakhona bakucubungula bakhuluma kwaboniswana baphuma lama-resolutions loko kuthiwa baphumele le mcijo abafuna ukuthi ikhangelwe ukuze izinto lezithuthuke kodwa kulandela ukuvakasha kwamazwe amaningi eZimbabwe kusuku ezidluleyo kade sikhanya abantu babhizi abavela kubo-Australia kubo-Canada kubo-China kuwo wonke nje amazwe angathi azimisele kakhulu ukuthi bahlangane leZimbabwe kathesi loko kuthiwa yi-engagement.
Sesike sezwa abanye abavela kwamanye amazwe besithi bona bayesaba ukuthi bazosungula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yomthetho wabe wokuletha umnotho kwabensundu we-indigenization. Udaba lolu luphethwe yini emhlanganweni lowo njalo luvele lona luphathwa njani ukuze lungaphazamisa abantu ukuthi babuye?
Yikho konke lokho okukhangelelweyo ngezincitshile ezikade zikhona kodwa udaba lolu lwe-indigenization abantu bayalwesaba nje kodwa nxa olukhangelisisa kuhle ludaba olungasonto entsha amazwe amaningi alalo udaba umthetho lowo balawo Australia balo mthetho njalo lonke ilizwe lilo mthetho njalo kodwa engxenye thina abantu asikabachasiseli ngendlela abayizwisisayo.
Umnumzana Obed Mpofu ngomphathi ntambo obona ngezokukhuthaza ukuthuthukiswa komnotho ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela udlakela olukhanya soluqhamuka mihla ngemihla kanye lokubotshwa kwabantu mahlayana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngokuphapha kwendizamtshina kwele Russia olwe-aviation soluvimbe ukungena kulelo lizwe kwendizamtshina zakwele Egypt ngesikhathi kuphuma imbiko ethi indizamtshina yeRussia ehlelwe yingozi yabulala abantu abedlula amakhulu amabili kulelo lizwe yayithiywe ibhomba. Iziphathamandla zakwele Iraq zithi ibhomba ebelithiywe emzimbeni womunye umuntu obeze emfeni yesizalwane se-Shiite esigodlweni salelo lizwe eseBaghdad lidubuke labulala abantu phose abangamachumi amabili 19 kwalimala bedlula amachumi amathathu. Umgcinisihlalo wekhansili yeBinga Rural District Council uthi akulalutho olwenziwa ngohulumende weZimbabwe ukulungiselela inhlupho ezingadalwa ikuguquka komnotho komkhathi ikakhulu okungehlela uZulu ngesikhathi kule yezi le-El Nino lonyaka lomnyaka ozayo. Umnumzana Dube Mkombwe uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uzithulele ngalokho lanxa kusobala ukuthi uZulu ulakho ukungavuni lutho emasimini ngenxa yesimo somkhathi. uthi kumele uhulumende aqalise kathesi ukukhulumisana lezakhamizi ngokwenzakalayo emkhathini okuza kwenza umuntu wonke alungiselele ukusilela kokudla njalo lezulu lesikhukhula elilakho ukuna ngenxa yeyezi le-El Nino. Asizweni umkombwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kumele lathi sibe nohlelo lolu, kumele sibe silungiselele ukuthi indlala nxa ibuya ukufa kwezinkomo senzani ngakho. Kodwa hayi, namafithara engakusho ukuthi sibe uhulumende okhona omele ibone ukuthi abantu bakhe alungiselele njengamafamazi kathesi bayalungiselela inhlanyelo zabo. So lathi sikhangelele ukuthi hayi, uhulumende okhona obusayo kumele abone ukuthi ukasincedisa phansi lapho ukuthi hayi silungiselele. Kungakuyukuthi kufuneka ukudla, kumele kuqhaise ukuthiwe kwalo nyanga ukudla okuzaziwa ngomnyaka onzayo. Ngoba ngempela kwakhangela ukuthi sesilakho kulezi nsuku December awudingi nyanga ukuthi udinge ukuthi abantu bazavuna kumbe ngabasoze bevune. Isekelo sombuso seZimbabwe sikubeka sobala ukuthi uhulumende kulo msebenzi wokufida abantu bakhe, ukunika abantu bakhe ukudla. Lathi njengabakhansila sesifakile amaripoti ethu ngendlela ekumele siyenze kumaprovinsi, kudistrict, ku-DS office ukuthi ku-RX ukuthi hhayi ngomnyaka ozayo akudikwanyanga kuyabe kule ndlala inkomo sezihlelile.
Ye, kathi sinxa sikhuluma ngakhonokho okukhuluma ngakho okokudla, singathi-ke abantu bame njani? Sizwa kuthiwa sibili abantu abaningi bayaswela khonapho.
Ye, abantu bayaswela Mthembo, ngoba sikhuluma kinje sila ukudla okukhona kwenela akwenela abantu. Ngawutshela ewadini yami silokudla kwe-social affair okwabantu abagugqizileyo. Iwadi yami kufika amasaka angu-200. Ungakhanye ukuthi amasaka angu-200 kuma-household which are more than 2,300 in a ward. Uyasuke ukhangele ukuthi hayi ukudla kula kukho. Lese kuba le-entrance eyazuza ukudla through i-WFP. Hhayi, ungakhanyela wakubona ngaphuthi umuntu uthi ufiwa 6 kg yokudla le ndumba isikhezi yabe ifuna lapho kulo sikafu khona ungenalutho kuyabe ungatholuti.
Pho kuthiweni-ke lapha bamkhombo ngani kuyahlupha lapha vele?
Ya, into esingayenza kula sesingayenza ngoba silohulumende ololobatibungazi onguye othi uhulumende wezimbabwe ulelungelo lokuthi asize abantu.
Umnumzana Dube Mkombwe ngomgcinisihlalo wekhansili ye-Binga Rural District Council ubekhuluma le-Studio 7 eselubanda ward e-Binga. Asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit. Kuhlelo Woza Friday lamhla sileqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane ye-single ethiwa Kalanga Child. Iphekwe ngobunono bezinga laphezulu lingoma njalo ithe ngokwethulwa enkundleni zebulenjini ngolwesibili uZulu wayeqela ngenjabulo enkulu. Lingoma imemezela ukuzalwa komntwana ogama lakhe ngu-Indira esigabeni sakomalaba ePlumtree kutitshi Chagechenge. Ngubani-ke lumntwana othe ngokubelethwa kwabonakala izazi zilandela inkanyezi zilubhekise komalaba? Uyachasisa umkhokheli wesinazo utitshabona Malaba ohlala eNgilandi njalo onguye olobe lingoma.
Igama lelo lithi Indira, igama lesindiya. Ngicabanga uma ngikhula laphana umama wayethanda ukusifundisa izindaba zika-Indira Gandhi. Yikho-ke igama leli lahlala engqondweni yami kakhulu. Njengathi ngithole ingane ngamnikeza igama lami ngathi hhayi ngu-Indira.
Yebo uthakazelela ukuzalwa komntwana wakhe uMalaba kodwa imbiko bani azama ukufikisa emphakathini.
Sizama ukubonisa abantu ukuthi kuqakatheka okungakanani. Angisho ukuthi awuqakathekanga kuhlobanye amasiko but sizama ukutshengisa ukuthi esikhalangeni siqakathekise okungakanani ma umntwana engazalwa lokuthi kuba lo mkhosi ongakanani. Yona ndovho kuti chakechenge ngono sanzukwi uhele vula nanditi nditobele nyenyedzi inondaka Malaba
indlikizane le ilandela enye njalo isingo yaleli qembu ebithisa okwesihogo ephume ekuqaleni komnyaka ethiwa bukalanga. Kalanga ingoma yendulo ebihlatshelwa ngabosendo lwesikhalanga begiye kube luthuli beziqhenyango sendo lwabo. Kodwa iqembu leli lithethe layilolonga lingoma layixubanise lezigxingi zesimanjemanje kwaphuma ke uluju lwehouse wanambitha umphakathi. Leli qembu libunjwe ngo-2013 lahlele thula idlalate lalo lakuqala elithiwa Inyatsi. Elesibili liyeza ngozibandlela. Kumphakathi emakhaya uMalaba uthi libasekele ngokuqinileyo ukuze babe lo mdladla wokuqhubeka beliphakululela uluju kuphela.
Masi lingasekele sifana lenqola nje engelamasonto siyachaya siwandawo singahambi. Kodwa ma alisisekela siyaqhubekela phambili njalo siba lamadlabuzane.
Uphuma ke enkundleni uthi ngokalanga child yona ezaqala ukutholakala ezitolo zebulenjini be-internet ngeviki ezayo. Enkundleni ezigoqela iTunes, Amazon, Google Play, Spotify lezinye. Okwamanje itholakala mahala enkundleni yeSoundcloud. Yisipho sekhisimusi ngempela. Dota Machena baka inkwedu pululuzani bomahadze yengoma ye house ingoma emnandi kakhulu siphiwa liqembu le sinazo baqhiba ke uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguntungamile inkomo libelwa busuku obuhle.